ngikhangela i-reshuffle eyenza ke leyo okwakuqala ku-reshuffle wama-ministers angu-7 owakuqala ngu-Honorable Nqobisi Ntandlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ningathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku pre-budget seminar eVictoria Falls nalokho enginanzelele lokho eyapointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry ukuthi hayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe ule passion. So ngokubona kwami okumangaliso angabe efakwe endaweni lapho esezabona khona mhlawumbe esenza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry le-commerce kuyini ngoba lapho avela khona ku-public service labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elwengezelela in terms of ivali kuhulumende ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele ambone ukuthi khona i-reshuffle yi-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ufuza ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwanga.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngijile ukuthi khona mbona ngani ukuba ukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya improve mhlawumbe ngoba uNqobisi ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama taxis ama imthelo ethelwa kuma tourism destinations efollows for example umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadala bese ethiwa bhadala le-VAT in foreign currency osokusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zethu sezidula kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize but iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi ngasihambeni sindawonye madoda asikhapuleni kuze kuyelunga but akulanto eyalunga ngaphakathina komkhonomo wasezimbabwe.